Izika disenda baku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukusilela kwepetrol ledizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili, njalo sokuvangekileyo ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye kumabhasitop abantu bamile bamelele imishobho engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi
mfowethu, kunzima. Lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla, kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi ngasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye womsebenzi weZimbabwe, njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetulo ledizili kulokho kuqhubeka, njalo sekubangele ukuthi abemjova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imjova layo iyaselela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha wona angatholakali lula emagalajini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndlazandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price oyintengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegada ama-road, omama sebegada ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye kumabhasitop abantu bamile bamelele imishobho engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayele kunzima, uyafisa ukukhala nxa ukhayeli lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza o-$7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi suka e-town usiya kubonketha 8 kwabiza o-8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya ko-Cuddleback kwabiza o-10, 15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela e-town ungagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina ngilawo nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike e-town ngama-past 9 to 10 belinde abo-7 beshele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 bond cash kumele babelayo njengemuntu uzibagade everyday mane baspende 60 bond ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 bond, mina malanga sekufuna 360 bond or so in 3 days. Okuthi ni kulobu nzima balele kunzima kakhulu sikile elizweni, into azimanga ukuthi siqinisele singathi yanamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo noNasinga noThelu, yikho lapho thina wafutha khona indawo zonke bekome cha akula azikunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho enteleni singajana amanga, ngibone ikhoji sibona naye fuel efficiency improve ngamanga lana kunabezayenzakala being saying that for so many years without futha ezabakhona but ukwesibeka challenge zima kuhamba nzima sifila nzima ngamanga wonke lokhu badlala ingqondo zabantu nje ngamanga wonke la.
Lo mnumzana Michael Ndlandiweni umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Ivandla leMDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nesentsha Misango lesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokwehluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilichumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa umnumzana Nkuleleko Sibanda ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhote ngelizwe lonke wangena zonkeza wakhulumisana nabantu abalandela ibandla labakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholileyo ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetyenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu ozakhangela izindaba zomnotho welizwe akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njani ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo lokuthi abantu beZimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo kwasokusithiwa khona ngabantu bezimabho lokho kufanele kulungisiswe loba kuchisa phansi kumbe kukhanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimabho baqhubekele phambili besuphela kangaka kufanele lezo nto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wasesithi ibandla labantu bezimabho bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe la.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe ngupresident umongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi i-ICO yakhe injongo kaZulu weZimbabwe ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla labantu abakho kubandla ngoba akutholile abantu ngokuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba. Lokho kuvengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokude besikubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandulayo eside kakhulu. Bathi bona enough is enough, sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikazulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZANU PF kuyina kutholileyo kuZulu.
UPresident Nelson Chamisa uhambe wafika kuZulu weZimbabwe ukuthi yena ubezilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZANU PF ukuthi kulungiswe izindaba ezisupha iZimbabwe kwezomkhonomi kwezepolitics nakuzo zonke izi izindlela zezimpilo zethu kwelezimbabwe wasethola ukuthi njengoba izano PF inokulwisana okukhulu kukhanya ngani akulavumelana phakathi kwebandla lezano ukuthi ukuthi bona bangabuya yini etafuleni kukhulunyiswane kukhanye ukuthi ngaloyo hlobo upresident Thamisa ukuthi hayi nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhetha ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana njalo ngikhetha ukuthi nxa kuyukuthi singathola ukulungisa isilingelo lezimbabwe kungabanga lokulwisana lokugijimisana ngithembukngifisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, sikhumbula ukuthi lilanga le-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla ukunanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yeZupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye udaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eLodge eMajamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kulendawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi yayingeyomkakhe owashonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhova esithwalise ababalisi labantwana entenjane primary school ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebeleland South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhova ngemitshina yanamuhla iscience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo sentenjani, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole. Uthi kwenzakala njalo eGohole School leminda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa eminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi wentenjane okhulume lephephandaba le-The Chronicle uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp. Silikhumbuza njalo ukuthi siya-live streama kuphepha lethu kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Thank you.
ngibingelela abasakazi abahle abalodumo abasakazayo elezilohlonzi. Ngikhuluma ngalo umumbu okuthiwa uthengiswa e-DRC. Ye, uthengiswa nge-cheap price. Right, bakubona bakukhuluma kula action ethathwayo. Kanti kubotshwa banjani? Kubotshwa bangalazo ziso ezinkulu yini? Abalezi zinkulu hhayi, kambe lizwe bani lelili? Emakhaya lapha siyadubeka la. Asidli lutho, sidla ingqoqo zomlomo. Kodwa umumbu uyaphuma uye e-DRC athathele umgaba umgaba wayengcono. Lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda. So kuthiwa ngama-elekshini uzabona kubuya izintsharo nerayisi lani abantu sebekhohlwa ukuthi udubo lwe-5 years lukhona sebe sebeqalisa ukuyanjani ukuvotela futhi udubo 5 years. Irayisi le uzayidla 5 years, intsharo lezo zikunceda ngani? Ngomva kwalokhu zize umuntu esekhala, ye izinto ziyadura, ye uhulumende lo wafakwa ngubani? Amaxhego nezalukazi. Ake liyekile into yenu zalukazi lamaxhego. Ye ngufana wasekhezi usofa sonke kombongolo ekhezi. Ngiyabonga Studio 7.
Ye lo okhulumayo umntwana womhlabathi ophuma eJawuni kodwa ekhulume lapha eJoda kwelasemzansi endaba yegugrawundi. Angaze ngizwe mina kuthiwa umuntu owadala iqalo wabulala abantu wenzani wenzani, kuba uhambe etshontsha inkomo zabantu kwesokujika kusaza kuthiwa hhayi wena zithonisi isicala leli ubuye izigwebe. Ngabona nje uma ulindebele usale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izolungiswa ngomnango wakakhohlwa. Ngabe sekunemali eZimbabwe, ngabe kukho lokuthiwa imali isemafonini? Ye kunjani njani, into zikhuphuka everyday. Ashe umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wezarezane. Ngiyabonga.
Ngisicela ke lapha ukubana lo hulumende selezithembiso eziningi kakhulu, lokhu ezithembisa abantu kungafezeki. So sibesicela ubana lo hulumende manxa leli lizwe linehlula akadedele abanye kusinakudedelwana, ngoba ngeke sibe le nguquko kumbe ingqubekela phambili. Lokhu esisala sithoniswa emgodini, kube kanti-ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa lawo. Sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya. Beyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe abo, kodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya sicela ukuthi babaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu, nje abantu abazinkokheli zabantu.
Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngibuyenkaya eGoli. Uma ngukuthi i-government ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imisakazo kube nemisakazo eZimbabwe, ukuthi njengeGoli lapho ukuthi turuting kunolimi lwesiZulu nalo luzimele lodwa, ulimi nolimi luzimele lodwa, kuzayenza ukuthi imadebeleni nayo idivelophe kakhulu futhi, ngoba nokubambana kuzoba lula ngoba sesinomsakazi osibambanisayo thina njengamaNdebele. Ungabheka kwaZulu babambene kakhulu nanxa umsakazi wabo. Yabona, ungabheka emaSwatini lokhu ngezinye indlela, emaVenteni babambene njalo, futhi singakontrolwa igovernment ikakhulu lezi zePoland lezi. Mna ngibona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indaba zokukhuluma nabantu baseEurope bedlalisa 4 point something million. It's useless lokho, ngoba yona isizikhulumele ukuthi ayinanto ikhansila yeEurope. So manje kulungiswane abahlale phansi bekuchume nje bezama ukuthi besuke nje embusweni kulunge kungena abanye. Singilathi sibuzwe abantu esizabe sinose ukuthi ilizwe leli salivotela, hhayi ukuthi kuyihlala kuthiwa silathathwa ngegazi. Kambe kuze kube nini kungele gazi? Hawu
uthembele hlokwandlo. Solo-ke nje ngimamela ukukhulunywa ku-Studio 7. Abantu bayafona, abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo, abanye nje babuya nale mbono ababuya nayo. Ngizoqala ukukhuluma ngeleli icele lethu leMandebele. Asibhekwa njengabantu eZimbabwe, sibhekwa like iy'nyamazana. Ngazi ukuthi yiphi inyamazana engayibiza, ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusena lutho oluthengwayo, kuyadula, kuphilwa ngokuthunyelwa, ukudla kuyabuya kugovernment, kuqala kufika ebantwini bona laba abayibo abathenjiweni bona la esifonini yibo abantu abaphilayo. Ngoba ma ungabheka ku-Studio 7, most of the people abakhulumayo isimathebelele inside still the same. Umgaba engize ngithi bekangcono, ngoba noma bekacindezela abantu awukazi kwafika kule party eyenzeka manje like eyenzwa ngumnangagwa. Ngoba so le nto leyo iyasihlukumeza kakhulu ukuthi intombi yeZimbabwe iyophela amazwe okuthenga. Kumanje i-South Africa nayo igcina iphakamisa izandla, ngoba most Israelis in Zimbabwe. And the Manga check, Amakamambo Pambin Namandi.
In Kurumayo, Tavis Moyo, Ozala Eflafus, Embau. In Kurumalenda, when the Sunga Kudo in Jenza Zimbabwe. In Zobachukuni, Kuni strike in Yananji, Arari. Kuleso strike, Kuneso Ushawa Avanti, Nogu Yavantu. Mungu ya kutande wezamugulele amalungi lo hapo mungu nizu president uzi silambili, sikanjani, kanjani jongu panu mngani nje ungena segu government nite ngitela ya kuti my government ya kiti yeshi sulaka ikuwa zudu msizi nje ngelele raji haiko kusha wakabandi mungu nende hamba rongo wenzeka rongo bako wazukuta itana pansi na bandu babonisa na bandu kuti kumanje sibhekane nesimo esiso sizama ukusova ngendlela eso hayi ushayana nomuntu umuntu ukhuluma into ayibonayo because uyi-one ngeke ulirane ilizwe ungenawo omunye umuntu ozokubonisa umndoda buka lapha nalapha kwenzakala ini behlisa uswazi bengafaki kakhulu uswazi ebantwini because abantu bagcine bengase
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngonombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi sinike lawo wonke umuntu ithuba njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenkethabechave Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey neleRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasosha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria eleRussia elisekela eleSyria lethesa eleTurkey icala lokusekela amalwecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe omabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli zindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedlule uhulumende weSouth Sudan lababengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kwele Zimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokuswelakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingane ezintweni eziningi okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani. Anti uyabona ubani kabulawe nxa anti uyabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnangagwa bamaphambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu ababuza abantu babo ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani alombono bani. So kanti laba abanye labo babe senze izilogan zebandla labo angithi yabona lokuthi chisa mpama kumba abanye bethi bona you know
hayi akezakala kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
yeah kuleli lizwe sibile ngibazi abaningi hayi bayatshiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo bayatshiseka sibili abantu abana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela endeni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona
kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans
yeah kuliqiniso lokho sihle abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbhalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebeslever kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwasekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokho bethanda ama-Democrats ama-African Americans
yeah kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphongoqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho kodwa ke ubone abantu abansundu bulokhe bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats
lowa ke ngomnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909. Ke sizwe ke umculo wejaha lakobulawayo uCooksman esithi banolila yi remix phela achiye kamoyi.
Thank you.
umculo ka Cooksman esithi banoli la olivalelisayo ke yimi usithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi ikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namuhla.